atisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ekuseni ngolwesine mhla ka 6 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yezanu PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kulabantu abaningi kakhulu abathi nxa sebesenza ukuganga bavele begqoke ibhatshi elezanu PF ngoba bekwazi ukuthi yi-ruling party.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Sebepholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarit savuthuka asagqokekile ugqokeke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngiseliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywanga muntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbureau yezanu PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Senengamu lo Pupurai Togarepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe uMnumzana Tafazwa Musarara lo Mnumzana Billy Rottenbush owenkampani yeGreen Fuel bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. IPolitbureau ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa uMnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokeli yebandla. Ngaphambilini kokuxotshwa kwabatsha laba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuveza kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizwe lelilezi le ndaba yama-sanction ekhunjwa ngayo bese siba le ndaba yona leyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona uyathola abantu sebebhizisi besenokuvikela belwela abantu abana uzibe ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazila kuklabalala kangaka abantu bekhuma akukhange lise kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba ngoba asuke sithi khona ngapha sibe sikhayele ngendaba yama-sanction iqakathekile sibili kodwa thina lapha sisoda siyenzani asikude kusenokokana yikuthi into zonke zihambe. Ngiyakwazi amanye amazwe afaka ama-sanctions kodwa ngenxa kuthi bona bazenzele into zabo kuhle bakhiphe ukudla okudla njengechina. I-china ilamanye imbazwe amaningi izini ye-America abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale ngoba bayakwazi ona ungakwenzela okungabanjwa ithenziso impilo yakho ehambayo suke kwethusa umuntu into ayethuke ayesabe kwezinto ezinjalo. Kazi ngifisa ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sokwezinto ezinjalo kuna ngamuntu angabanzi esezinto ezinjalo qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana ungabona sikwenza khonoko hawu uzabona kuyaqala usho ukuhlela.
Basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
mina mbona ambona landa ngemdeni bana bona uhlube silale kuna abantu abaningi kakhulu abathi mina sibese ngiganga bavele begqoke ibhathi elezani phezulu ngabe wathi ayi ruling party umuntu angakazi yabi angene inhlanga lo hoda nje ngisho oseli ngoba district bakwazi lokuthi silonga ngishaje ngamfaka phambi ukuthi awushaye silonga zele sezani phezulu uyanthumayile ayile kodwa nxa eseyona nguye abegqoke azathungise kuma special designers ibhathi ihembe amunye azathungisele ebhruge elezani phezulu unxa ehamba uzabhozuthukela kanti umuntu lo usamhlomoni ngenxadi yena sefuna ukudla ngakho andabo so asiyo ndaba ekuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abayizimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngabe sisibili babathwele zima babadubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke okana le mali bayaziswela ebhenki yibo abantu bomhlangano kahle kahle kona laba abantu yena umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 300 ngeziki and i-300 wekhathi uyisweli yibo abantu abahlisekela umhlangano kona lapho
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola emelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi emandebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athi sivumelene ukuthi asuze siye emsebenzini ngoba asenelisi uye emsebenzini. Imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa and kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona siyahle yaphela, so siyehluleka ukuthi sibuyele emsebenzini. Ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasiniki, so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza kungayi emsebenzini, sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukwenza. Ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili, sabe senzela ukuthi bona bayabese umuntu engake liye emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela. So lathi sibatshengisele ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiyenza.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana. Ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni?
Thina akula kuvumelana esakwenzayo. Isivumelana esakwenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane, abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athuzi labe-PTU zethu sasingekho. So isivumelwano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba asisasingekho siyenziwe. So kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali naleyo abayikhulumela nayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sokhe siyemsebenzini, siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana kodwa sikuthi ukuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini. Kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla, ngeke sihambe sibafundisa abantwana abangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina. So kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa iy'mfundo zabo, kodwa into okumele siyenze ukuthi izinto zize zibe ngesimo.
Kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokhu esikhala isicelo sethu sokuthi sifuna imali yethu siyiphiwe ilingane le mali esasiyihola
ngoSeptemba ka-2018 university sifuna imali yethu ngemali e-America $500 kumbe ilinganise le-interest esithembisa zona azenelisi ukuthi zisiphilise ngoba kuyathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi so kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Loke Nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabalamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini lamahembe lamabhatshi nxabe lawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Nandelele ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifaye ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ezithengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifaye ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetheliswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi ikanti amahembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokekile ugqokeke. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini. Singananzelela ukuthi impahla ezingazithi ngamajini namakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke so yizo ezilastayo yizo ezigcinde yizo ezihlala isikhathi eside allowance yempahla njengabonesi ungananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba be-ZTS balabo uniform allowance izinto ezikathule banika imali yokuthi bathenge thina asila clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kwabo-topics labo-Edgars izinto abo-power cells ukuthi kuthenge othisha somele beye bokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zoke emsebenzini and weare saying that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombaliso ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athethi ngama-600-700 bond ungananzelela ukuthi kathethi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathethi nginje siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sile zikwerede silabo metal aid silabo onyarazo so vele imali yena leyo abisise loku isalari ami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenge isigqoko.
Loke Nkosikazi Nokuthula Hlabangana umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kusetshenziswa imitshina yalezinsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kweleNamibia. Iphephandaba le-Herald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla. Kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Yeah, okwamanje ke balaleli ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kulu imlayezelo elisithumelayo na nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Sakona no Studio 7 basakazi abalaleli. Ntando kuphawula ancane nje ngelizwe lethu bantu bakithi ukuthi kuyazwa mpela abanye bathi kanti siyalamba, abanye bathi ye amanye amazwe angenele. Mina ngombono wami bantu akula amanye amazwe angangenelela, especially la mazwe aphesheya, maybe UN. Angeke ingenele i-UN ma kuthina abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyaze kube nini sihlupheka kanje? Kuyaze kube nini impela? Yebo, okwemfundo abantwana bafundi, kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo. Kodwa sibuze ukuthi abantwana bazawufunda nasebefundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit, like ama-ID okuthi besebenze la. Yabona loo nto. So vele kufana nokudlala nje. Nabantu bakithi mbonani isikhathi sesifikile sokuthi azi kusiya ngami noma ethanga ngingumfazi. Isikhathi sokuthi ngabo abantu bagaxa amajazi. Kube enough is enough. Kungabi le strike sokuthi namhla kule strike se-3 days sine. Kuhle kube nje i-strike nje kuliwe once. Ngoba i-government le bantu bakithi amazwama okugcina yathatha umbuso ngempi. Angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje kimi. Angeke lokho. Labo basokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena empini. Lathi isikhathi sethu kathesibantu ukuthi sesihluphekile kweningi. Asingenele empini once, ngiyabonga.
Ngiyalibingelela kwi-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la njengomzali, silesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu lezihlobo zethu eziku-diaspora, isikolo kasilamanzi njengabazali, siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhore amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi, umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho, kodwa isifiso balaso. Njalo ngithanda ukulitshela khona abantwana benze kuhle kakhulu iMathebeleland North yonke inkayi, isikolo sibe ngunumber 1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo Kristen Mbetz. Ngithanda ukukhuluma kumelana lokutshintshwa kwegama lePhilandaba Clinic. Ngikuzothoka kwenziwe yiBulawayo City Council belipha igama elisha elithenjiwe lesabe. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayiphi, kungani betshintsha igama futhi elesilwini. Phela sazi i-history yePhilandaba ukuthi baze bathi iPhilandaba wakusukele kuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube neklinika. Maklinika i-population nani labantu selikhulile uba baningi, amaklinika ashoda, amaklinika afunakala, amaklinika. Kanti wona kungani bengakhenya iklinika entsha bayiqambele lo gama elitsha lokubana batshintshe amagama? Lokusalayo ukuthi sezo sebetshintsha la malokishi, sezozothwaya kusenampopho, sebeqambele igama. So kumele sinazele into enjalo. Kukanti sinaso isikhalelo bona bakhe lokishi elisha, abantu bathole indawo zokuhlala, baqambe igama elisha. So sicela lapha abantu bakithi bangani bakunanzelela kuyinto lo. Into eqathile iklinika entsha efunakalayo, nothi igama. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7. Mina igama lami u-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngokusiphithuba mina indaba emfisa ukukhuluma ngayo indaba le Politi Biro meeting kade yenziwe yizone PF batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mna ngakwe ngupresident ngaba khona sebeboshiwe manje lamanje akula muntu obotshiweyo akula muntu okwafakwa ngitshekhona ekhothi nje ikhothi iziprovela ukuthi lo muntu akanalo icala so utshengisa ukuthi vele nabangane babo badla labo asazi ukuthi kuyosisaphi kodwa nje siyabonga abafana i-Youth League yeZanu PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo noma nje bekhuluma nje ukuthi ungaba kule sandla soboya kodwa hhayi into abayenzileyo itshengisa isibindi njalo lethemba lokuthi ezimbabwe ingaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo kuyaizwe lethu liyafika kwesinye isiteji.
Lawa-ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imayezelo emfitshane engadluli yona 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki likhulumeke okusenhlizweni yenu, lingathuki likhuluma kahle. Siyabonga. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwele Melika izolo avotele ukuthi uMongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga uMongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalunga ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela umnumzana John Bolton kwayengumcebisi kaTrump owaloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale leSenate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazo omnumzana Dan Moyo oyisizalane seZimbabwe.
Ukuthi ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni ngoba besivele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivida ilizwe lethu leli ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela ijele ngendaba zokuthi either baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka babebenza on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi nxa ukuthi njengoba-ke sokuthweka lakucala. Wena ubona zani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafitshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia eranwa khona nguPutin onguyena umntando kaphiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kula ma-checks and balances akhona. That's why abayibona ababhala i-constitution yalana benza kanjalo ukuthi upresident kube lama-checks ukuthi kube lelinye ibandla ele-Congress elikwanisa ukuthi hayi lithi ukuthi hayi ndoda la usuphuma esiporweni la and akusikho i-democracy ethu ayikufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumake sure ukuthi upresident akenze umathanda.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika edolobheni le Virginia. Ingoma ka Novio Seagull intombazana edabuka kobulawayo isigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha labasakhulayo bezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.